Udokotela uNgwenya uthi kulabantu abangamatshumi amabili lathoba mune munye abathwalelwe impilo njalo abalitshumi lantathu babo bahle balatshwa babuyela emakhaya kwathi abalitshumi lesithupha balokhu belalisiwe. Uthi abanye babalalisiweyo laba basesimeni esibi kakhulu.
Laba bagula kakhulu, abanye bahanjiswe ukuya operethwa ematheatre ngoba impilo zabo besezimi kahle. Okwalamhla izigulane lokhu ezikhona lezi ijumi lesithupha, abanye base-intensive care unit bayagula kakhulu, abanye njalo sebengani bangcono basemahodini, abanye balimala kakhulu, izinyawo bayiphuka, zizalungiswa ngesikhathi siya phambili. Sibafisela ukuthi babuyele njalo empilweni kahle.
Umzali olendodana yakhe elimele ukulingozi njalo ilaliswe esibhedlela sempilo uMapiri uthe indodana yakhe ingasila uzayikhuthaza ukuba ichiyane lezo mbangazwe ngoba zilengozi.
Into zama-politics lezi esizilandelayo emhlabeni ezizasithiya khathana. Lapha sesilo mntwana oselimele ukuthi umntwana lowo sezawondlwa ngani, singasakwazi ukuthi khona kuyahamba kanjani engeumntwana ukhondameke kakhulu. Kumele sifundise abantwana ukuthi ezintweni ezinjalo sigcina sesibuyelwa zingozi ezingabe zingamelanga ukuthi zibe khona.
Inhlolisiso phezu kwesehlakalo lesi iyaqhubeka njalo sekufakwe amabhakane awenza kube nzima ukuba uzulu odlula ngomgwaqo wabona ukuba kwenzakalani phakathi enkundleni. Iyintatheli zindaba yephephandaba le-Daily News uJeff Mvunduzi uthi uke wazama ukuyafika khona enkundleni e-White City kodwa uhle wesabela katshana ngoba ebone kugcwele abezomvikela abagadle bephelele phakathi.
Sike safika enkundleni ye-White City ukuthi sike sibone ukuthi kwenzakalani khonale, sathola ukuthi bekulama socha lamapholisa akade thwele izibhamu kutshengisa ukuthi yindawo egciniweyo lathi khona ukuthi sisondele kube kuyindawo engani njani yesabeka.
Abanye abalimeleyo bayelatshwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.